imali siyithenga emgwaqweni babaduze. Ebantwini bona laba abasebenza ukutshintsha imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele usevalweni, uyabutshaya luvalo. Njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile. Kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu.
Hayi emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iVisa card njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le Visa card bayakutshela ukuthi bayenza ama deposits kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo Visa card vele alisizi ukuthi alisebenzise ukuthi uvele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angkhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenge ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho abake sicabangile. Kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angkhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni. I-rate yakhona ingcono kulomuntu olemali esefonini. Ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthenge-ke emkambo nalowo susiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses. Ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa. Irand ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngithengise ucalculator kurate yena leyana othenge ngayo last time. Ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyimuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ungathi kumbe uthengisa kumbe nge-rand, kumele uthengise la ucatshile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku bayabopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. Sokumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle icatshile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina nalelo police elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo kuze liyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhoti ngokomthetho kahulumende awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani i-loss babaduze ikhonophiyana ukuthi uthengise ugcatha nxa i-custom isikile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kuna ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyamukele uyivume.
So kulobunzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobunzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate kusasa ivuka ileyi rate kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno kodwa ngakhonokho ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima kabadeni.